Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomathamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi ngunkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states, akuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lomkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sekuze kwakhanselwa lama-shows lama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Sithembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina wamsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwa amabili kumbe amathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze eduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya, ohlala kwele Austria, okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubonaka kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe. Njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, silama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube, odabuka eZimbabwe, ocula i-house music, osehlala kule Bhilithane.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikile abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance yokuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lomsebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko Yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus.
Lathi sesizitholeke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele-corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esijayele ukuya kuyo, i-Austria, le-Czech Republic, le-Germany, lamanye nje amazwe ejikelele ase-Europe. Ngalokho kosekwenzakele, uzathola ukuthi amazwe wonke lawa-ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka le mgomo lembandela ethile, ingakhulu ekuhambeni kwabantu, amisa-ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu-ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje minyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha-ke esiphakama khona kwele Zimbabwe esiqonda kulawo mazwe, sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijale ukwenza ngayo. Ngakho-ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi, sisalindele ukuthi bone ukuthi kuya ngaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kulimcimbi esijayele ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe ngithi siphumeke le mpendulo eqhakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siya ngaphi phambili anduba siqale uhlelo lwethu lomnyaka lo.
Ulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni aGNAyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Pepe ohlala kwele Israel. UmaPepe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulator information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani, kodwa into ekhona ukuthi ungathi manje kuyavalwa and mangathi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiya phezulu. Ma ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni.